Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Hlolanja 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo namhlanje.
Empeleni ukuvula kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke ukuhamba kwabantu yalandelwa njengolokho okwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MTC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uvezi maduna mafu ofilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Indizamchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lokuthi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa ukuthiwa i-vaccine COVID-19. Indizamchina isifikile okwamanje sefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umsebenzi kamongameli umnumzana Chiwenga nguye ozasitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akakaqalisi ukukhuluma nentathela izindaba. Kodwa-ke indizamchina yakhona bekumele ifike ngo-3 ekuseni kuthi ufike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizokuthiwa umongameli umnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapha azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa-ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulume-ke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathele izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 be phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngasoku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako besingathi abakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lo muthi wafika ngoba sikhangele ukuthi fike i 200,000 ongang ukuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku 2% abantu i population ye Zimbabwe, ngoba siyakwazi ukuthi i population ye Zimbabwe roughly iku 10 million. So nxa kuthe wafika i 200,000 ngaphinda siyi divide futhi ngo 2, so umuthi esikhangele ukuzahlaba i 1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe.
Nje ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo? Asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezilala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama-vaccines amalutshwana?
Konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi, ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi 200,000 doses, okukhangela ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa kuwukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Khonokuyana-ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwane lingathola lowo muthi, kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi, kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini. So kokungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa, ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelela lo bhubhane lwe-COVID-19. Sibe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikelwe labana abantu abakhatshana le, ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lowo awubulali kumbe uyabulala na, ukuthi susiyafinyelela ingqupho eziphezulu, sukeke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwathi bona basilile kulo muthi. Kodwa konke khonoko-ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzeleli ukuthi umuthi lo hayi kawuvulali uyasilisa, sokuza kungena-ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeuthwathika ngobuningi bawo.
Umnumzana Thembelane Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisiba nganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, iningi labo kungabedolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngwesigaba seMashonaland East, lomunye oyeHarare. ELiSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo namhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla, okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula. Sixoxe nomgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kweleSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa, njengoloko kwenza ukuthi abantu bayathesta bahlole. Kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza kwenza ukuthi abantu bangahlali isikhathi eside, kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje uma befika okokuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempilakahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo kuyasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphilise iy'mpilo zabo. Ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe nge-corona, babulawa yindlala bezama ukuvika i-corona.
Njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo?
Siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo bathole izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso, njalo bathole iy'ncwadi ey'qondile, hhayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo, ukwenzela ukuthi nabo baphephe, baphephise kanti nabanye abantu, ngoba nalowo ohambayo othola incwadi engaqondile ufake iy'mpilo zabantu abaningi engcopheni. Ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo kabaqinise ukuthi banesikhathi esonele, bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma, kanti-ke futhi baqinise ukuthi iy'ncwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lakho abakuhambelayo kungagcini sokusenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathuba okuphinde bangene kakhulukazi labo abeza kwelase South Africa njengoba simzwile ungqongqoshe wasekhaya owasekhaya ikhuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyise lokumbaboshwe asithanda ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela abangaziwayo abangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwemunye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye lasemandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njengeMDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi, ibindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisananga lezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba yeGugurawundi Commission ukuthi lo Busilizwe umkhokheli weZANU PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba yeGugurawundi. Le misebenzi eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhaya isondimeni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekele kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare nesilali hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwali, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekele njengesizwe.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eFilabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esishile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo kwesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikolo ziseyavoka kuwa 12 eFilabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodlwa kuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishile kuloku sidingo sokuba simhlonile. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo wokuba banike izindawo amabizo kumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFilabhusi, njalo lesi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance.
so we stay this corner, and we call this corner, Gulaba Bosa, Umbugulaba Bala, Manjogales Katuba, Benzo Lomla.
Umnumzana Dandon Lela is Kulume, Elisabanda, MTC Alliance, Escaveni, Matepelelen South. Ube Kuluma, Etungweni, Le Studio 7, Esefila Pusi. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elithumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa mthethwandaba mhlazi ku 23 kuyonale inyanga. Iphephandaba leHerald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yiHurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba lukluphu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngelele ku Studio 7, hayi bantu bakithi liphephe phela ku corona le. Phephe ku corona nje ulibona nje kulama corona macha landlani, hayi liphephe izihlobo zami. Lamanzi izulu elingaka shiwa liphephe bantu bakithi. Umuntu engawela umfula ugcwele, ubhekela umfula ugcwele bese uyawela kiyo nje uthi uyakwazi ukutshenza, hayi khona. Baningi abantu kuswima ngabe bekuphwanisele umfula uma ugcwele kakhulu vele ethini ukulawula wona. Inhlanzi bantu bakithi likelekele ugoli inhlanzi umfula ugcwele. Uyabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebephile ngawo umuntu ufuna inhlanzi. Azwenze right le. Pila uzokwazi ukuqhubeka usidla inhlanzi, hayi ukwenza risk ufi ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi, hey hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso vengafisa ukuthi mayivotele zalezibiyeli lathi semazweni sikwazi ukuvota siyomazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party le, ngoba vele thina semazweni ake sisaba ukuvota phela sikho ekhaya asingasabi lutho. Uma ngazekhaya bavota besaba, acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo uphandle welizwe uvote. Lokhu ezanop f epower bureau yabo libayekeni icorona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke ibeswa dadu bake bakwenza lokhu yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abona abakhaleli uma besiya kupower bureau bayekele badolana layo khonayo. Corona lesibhame esikhulu ezilesabo abantu abanje vele izwani labo iyabagijimisa kakhulu bayekele bakarabi corona khona le power bureau. Bona nje bahlakani impilo ungabeka umthetho uqeda ungawulandela sazi lowo mthetho vele uvikela impilo yamuntu. Awu ungumuntu wazosimbiza kukaraba kuvele icorona ngoba ngojamba lo mntu. Hey, iphathe njengale bantu bakithi singakazi robe ukuthi izalunga sibizwe ngeke ilizwe yaphala lunga ngale phathe. How many years? Phela ngeke ofaka lunga lapha nje singajoni sizirobha. Abantu siyajoni sizirobha sithi hayi maybe izalunga. Ngoba izwano PF uziwine, iwiniswa yithi abantu ngoba kushuthi labanye amaphesenti abantu abayivotela. So umuntu nje ufanele ukuthi uma eselayini yovote ke zibuze mpela ukuthi ubize ihluphe kweZimbabwe ngibuzama ukukhula isimo seZimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwabaphezulu kwabaqhatshana. Nya ngifuna umsebenzi, ngifuna umsebenzi. Atrena ngingumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Salibonani basakazi baka Studio 7, nona okhulumayo ngivusa umozi Ncube, ngisetsholotsho, ngikhuluma manje ngisejowa ngaphansi kwenduna uTate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi, bantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona, asilaleleni imithetho yecorona. Icorona can kill loba ngubani, can kill loba ngubani. Siyacela namapholisa kubane ngasabalala kugcwala indawo yonke. Icorona izasiqedela abantu. Asilandeleni izicwayiso bantu bakithi, asilandeleni izicwayiso. Isicwayiso zibalulekile ukuze kuseve impilo yakho. Icorona ikhona, corona is. Ngiyabonga.
Ngiyalibelela abantu beStudio 7, hayi lokho likwenza umsebenzi omnandi. Kodwa iproblem ngapha eZimbabwe esithwele ngihlala esitoze, ngiyophaswa esitoze. Ngoba into zizima lapha, kula nto esiyenza thi asisebenza ukubaza kodwa sihleza, kodwa abalamba kula nto esiyitholile uhulumeni.
Balaleli labasakazi linjani? Hayi thina siyancenga bakithi, siyancenga shiwo. Sibona nje ukubambama izindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni. Uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani. Bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amaZimbabwe wonke. Asikhangeleni wani ndawo. Pangas Kulmanga, my own Kushan is in a Fagini, if you know politics over A. Loku Ayagunzima. Loba singer Zwanan is in a way politics. Go to our long Eliva and Jalamin Elia. Master Semutate. Ngiyakwanisa ukuthelela lowo yiliphi ibandla bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje lawo ebengabafundisi nje ukuthi hhayi yenzani so nxa abantu besebevaleka babebona amapholisa bayegijima befika beminyane kumbe befike becashe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobha kulisawuto mbomunye siyadobha okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza emadobho.
Social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lesifuathele sonke ima-messages wonke bezwi lathi ebhinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhulumayo ku-Studio 7. Le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye.
Isifo ku-Ward 1 endaweni yenkayi Sendebule legcawabe amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awusezithande angaze wahlangela ugqokela imaski awugqokanga abantu bababhulwa sawukwazi ukwenzenjani ukuthi sikwazi ukuthi i-corona ngizosamba njani wafuna ubandawa ukuthiniwe kodwa bona babehlezi begcwele emotini so asakwazi eside ingqondo kantiyonkulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi kumthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote lawebandla lama-Democrats okwenze lo mthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident uDonald Trump ngale ndaba ngalo mlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha umbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangathathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu babaqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio.
Madlela Sikhobokhobo isigcibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Indizamtshina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China. Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.